Claro.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 28 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ibandla leMDCT lithi lizaqhuba iCongress yokudinga inkokheli yalo entsha mhlaka 18 ngompalakazi njalo. Lithi akekho ozancintisana lomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora. Ibandla lezaphu lithi amalunga alo ahlangana lokwethuselwa ngabasekeli bezanu-PF lapho ekhankasela ukhetho. Yaqhubeka imidlalo ye-FIFA World Cup namuhla. Kula maqembu ase-Afrika amabili adlalayo, iGhana leCameroon. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT lithi lizaqhuba umhlangano wokudinga inkokheli yalo entsha owe-National Congress mhlaka 18 ngenyanga ezayo. Njalo lithi akekho ozancintisana lomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora edinga isikhundla sakhe. Kumbikwa wethu leizolo, uMonzora uthe iCongress le izaqhutshelwa eHarare kulandelwa isisekelo sombuso webandla lakhe iConstitution. Kuminyaka emibili edluleyo ngo-2020, ibandla leMDCT lenza iCongress ephuthumayo, iExtraordinary Congress, lapho kwaqhamuka khona uDlakela eHarare. Abasekeli bakaMonzora bahlukuluza unkosazana Ntokozani Khuphe, yena osowaphuma kuleli bandla waya kubandla likaNelson Chamisa ele-CCC. Kuleyo Congress uMonzora wancintisana loMakhuphe, uMorgan Komishi kanye lomnumzana Elias Mudzuri. Sibuze isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube ukuthi kungani kungela muntu ozancintisana loMonzora.
Ubaba uMonzora nguye yedwa owakhethwa ngabantu bamaprovince siku-National Council ukuthi ame emele leso sikhundla, sikuthi ngesilungu i-nomination. Akula omunye umuntu owakhethwayo ukuthi ancintiswe kuleso sikhundla ngaphandle kukababa uMonzora. Osokusitsho ukuthi mhlaka 18 iCongress isisiyagcwalisisa ukuthi yebo kambe ubaba uMonzora usekhethiwe. I-constitution yethu iyapha isikhathi sokuthi abantu batsho ukuthi bafuna ubani lobani ancintise. Kodwa ke lokho kwenziwa njalo kuleli National Council yokugcina ezakhangela ukubana kwenziwa kuhle, khona ngomgqibelo nalolandelayo mhlaka 3. Ngakho sikuphetheyo manje ukuthi akulo omunye owakhethwayo. Ngakho ubaba uMonzora ngokomthetho singathi ngu-president elect osesiyagcotshwa yiCongress.
Sesike sabona ibandla lenu linqotshwa kabuhlungu ikakhulu kuma-by elections. Lisiya nje kuCongress, kukhona yini okutsha elikuphathela abantu okungabahuga balivotele ngobunengi kukhetho oluzayo?
Engingathanda ukuthi abalaleli bakunanzelele nje ukuthi i-opposition yonke jikelele, amabandla wonke aphikisayo okubalisela lona lethu elikhulu le-MDC ayandisanga ukuthi enze kuhle kuma-by elections. Kunengi okuyabe kungamanga kuhle. Labonabo abaku-opposition abangenileyo khathesi, yebo kambe bengabe bengenile kodwa kabayenzanga kuhle okungatshengisa ukuthi ngabantu abangathatha uhulumeni. Ama-numbers ayazikhulumela ukuthi kwavota 23% eyabantu abazavota, okutsho ukuthi iningi labantu 77% alizange liphatheke kuma-by-election. So isikhathi esiningi izanu iyazenzela umathanda ngama-by-elections ngokuthi abantu be-opposition abaningi abavoti. Kodwa sesiya ekutheni kukhona esikulungisisayo, yebo yikho sibele Congress yona lenkulu silanda ukhetho, ngoba iCongress ngaphezu kokuthi ibeke izikhundla kumba abakhokheli ukuthi ubandla liyakhokhelwa njani, umbutho uyakhokhelwa njani, sizabe sikhangelisisa asingathi ngama-policies, imigomo siseko eyokuthi uhulumende wethu we-MDC uzabusa njani. Lokho kuvela kubantu ngoba iCongress iyabe ilabantu ababe bevela ezigabeni zonkana zelizwe, kusukela kumuntu sibili okhona lephansi cholocho kuze kuyobamba oyabe segurube noma ngapi. So yikho lapho esizathola khona okunengi okuzafakwa ku policy document yethu, kumgomo siseko wethu, okuzafakwa njalo ku manifesto esingathi lokho esiyabe sisebenza ngakho ekuxoxisaneni labavoti ngomnyaka ka 2023. So iCongress yethu izwa ngesikhathi esihle, ithutsha labakhokheli abatsha, ithutsha lomlayezo, njalo ithutsha ke lokutsha okuza kwenza ukuthi abantu babone ukuthi iMDC isingcono kakhulu kulalokho okade iyikho khona ngayizolo, ikakhulu ekutheni ukudabuka kwayo thizeni lokho okobe kusenzeka kukhiphe abanye abantu akade bengasebenzi kuhle, labantu akade bengasoze bayenze ukuthi iMDC ibuse uhulumende kuhle.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT. Lanxa umongameli yamasoni Mnangagwa ekhuthaze abezombusazwe ukuthi bekhankase ngokuthula phambilini kokhetho lomnyaka ozayo, ibandla lezaphu lithi abasekeli balo bayethuselwa ngamalunga ebandla likaMnangagwa elezanu PF. Ngenyanga edluleyo kube lodlakela ezigabeni esifana leMatobo leInsiza, lapho kuchaywe khona amalunga e-CCC ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by-elections. Udlakela lolu lubikwa lugxila impande kwezinye isigaba zeMashonaland. Ngeviki ephelileyo silethulele inkulumo-mpikiswano phezu kwalolu daba ebiphakathi kwelunga lezanu-PF uMnumzana Belief Gawule lesikhulumeli sezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula ihlandla lethu lesibili namuhla.
Siyahlangana lakho kwethuselwa, siyahlangana lakho kwethuselwana, insiza sahlangana lakho. Kodwa ke bengithanda nje ukuthi ngiphendule udaba olukhulunywa ngobaba uGawule. Ihlazo esilalo kakhulu njengabantu besintwini ukuthi nxa sesijoyine umhlangano wezanu sesithatha thina sibe phambili, siyithi njalo ama-victim. Ulihlazo elikhulu ukuthi uze umuntu wakithi ekhuluma into ekhulunywa ngubaba uGawule, ngoba thina yithi esigcwele ibhazi esilamangcwaba angaziwayo ukuthi ngabantu abantu ngobani abangcwatshwa phansi. Ukhuluma ngokuthi abantu abayephula umthetho bayaboshwa, ebuya nika umzekeliso kaSikhala. USikhala wenze liphi icala? Abantu abathisa izindlu esitungwiza baboshwe nini? Why amajele egcwele abantu abaphikisa uhulumende? Angazobuya lapho ubaba uGawule azenzeni ongcwele, ngoba ubuye ekhathesi wajoyina umhlangano lo weZANU-PF. Akahloniphi abantu lo baba uGawule?
Naso baba uGawule.
Ngicela ungitshele kahle Ndlovu, yazi ngifuna ukuthi ngikuchazele kahle la. Uyabona into ekhulumayo ukuthi abantu bethu bakithi nxa bekuza ZANU-PF kwamele bazihlolisise bazikhangele kahle. Mana ke ngikutshele, imizwe leli umuntu wakukhokhelelayo ukuthi likhululwe ngubaba uNkomo uJoshua Mkhabo kuNkomo, nguye umuntu uFather Zimbabwe onguye oyisibonelo njalo oyisimboli yokulwela kukhululeka kwelizwe leZimbabwe, ebambele labo bonke abahlamuka baphuma kwamalapha. Kathesi nxa ukhuluma njalo, thina zange sijoyine ZANU-PF. UNkomo onguye yedwa wahamba wahlanganisa ukuthi akumanyani. Ngaleso sikhathi abantu bakithi kwase ngasaphileki, kungasasebenzeki. UNkomo wakubona kufanele ukuthi isizwe seZimbabwe kuze siye phambili, asikulungiseni ngokumanyana. Akulamunye umuntu owalungisa ukuthi amanyane sisizwe lethu njengoNkomo. UNkomo nguye owasuka wathi asambeni salandela thina lapho sikhona, lapho uNkomo asishiye khona. Azange siphaphatheke nje sokugcwala igama, salandela ukhokheli bethu oyiwo wasiholayo sizilwele sikhona elizwe leli.
Uyakhuluma ubaba uGawule Ndlovu uthi nxa ngimthola kuhle bakuzana uPF njengoba bahanjiswa ngubaba uNkomo.
Hayi ubaba uGawule kusho ukuthi uza dingakala isikhathi sike sikhoxe ngodaba angaluzwisisiyo ukucabanga ukuthi uyaluzwisisa. Ubaba uNkomo waba ngumessenger ngesikhathi abantu bakithi sebephela ukufa. Ukuhamba ukuyangena kumhlangano weZANU-PF abantu bahamba bephethelwe isibhamu ekhanda, abantu bephela. Kodwa bathi sebehambile kwabasobala ukuthi izifiso zikaZaphu nezifiso zomhlangano lowo azihambelani. Ngakho-ke kwabaluleka ukuthi abantu bakithi bebheke ngemva belungisise ibandla labo. Angabuyi ubaba uGawule angitshela ukuthi yayesabanjaniswa ngubaba uNkomo, ekhohlwa njalo ukuthi since babanjaniswa ngubaba uNkomo akuzange kube loyedwa owakithi laye owakhokhela.
Siya kukhetho, ilizwe lisiya kukhetho nje baba uGawule. Kuyini eliziqhenya ngakho, elizakhankasa ngakho, elingathi likwenzele uZulu njengeZANU-PF njengohulumende?
Kungayisho baba uNkomo engalizele izintshaka kade. Sibabonga baba uNkomo langabeleli phansi ngomsebenzi wabo okumanyanisa ilizwe leZimbabwe. Abanye bengafuni. Walwisa kangaka uNkomo ukuthi kumanyanisa ilizwe, kodwa abanye abangafuniyo, abavele bangafuni lena leyunithi yakhona. Kodwa baba uNkomo wabona ngokuphela kwabantu ukuthi ilizwe leli abantu baphela, abantu bayabulalana. Sokungcono kuwenze kube lokumanyana kwesizwe, yikho kwancedisayo ukuthi kube ukuthula namhlanje ubona eZimbabwe. Silungiselele ukhetho baba uNkomo. Abantu bayakubona khona ukuthi ubunzima esibhekane nabo lobu bubangelwa yini baba uNkomo. Ama-sanctions siphuma phakathi kwe-COVID, siphuma phakathi kwe-MPA Ukraine ne-Russia. Emuva kakuyiwa phambili siyaya uNkomo. Sigalela abantu bananzelele ukuthi kulo mumo onjalo izitha kodwa ziyalwisa ukuthi aluba uhulumende weZANU-PF yehlulekisa.
Umnumzana Belief Gawule ngoibandla leZANU-PF. Ubexoxa ecingweni lesikhulumeli seZaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu. Udaba lokudlwengulwa kwabesifazana lusemlonyeni kaZulu kulandela izehlakalo zokuzithwala kwabantwana ngalesi sikhathi somkhankaso owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqhutshwa emhlabeni jikelele. Udubo lokwendiswa kwabantwana kanye lokuhlukuluzwa kwabesifazana ngabesilisa ezindlini ngendlela ezitshiyeneyo lalo luyadlondlobala. Igqwetha umnumzana Ngqobani Sithole uthi uZulu kumele bambane alwisane lalimikhuba.
Omama sebekwazi ukuthi sebehlukuluzwa. Omama bebevele behlukuluzwa kusukela kudaladala. But bebengabikwazi ukuthi lokho okwenzakala kibo yikuhlukuluzwa and njalo kufuze kureport. I think ngokuya kwesikhathi abantu bangathatha a strong stand against gender-based violence. Angithi into lezizaya zisehla. Ngithe mina umuntu uzwa ngogodo, well, that's the principle of sanction. That's the principle of penalty. Angithi nxa umuntu ungampenalizanga angasazwa ngubuhlungu, katshintshi ukwenza. So as long as izinto zonezi zisenzakala abantu bengazireporti, zisenzakala abantu they get away with it, it will be an incentive to obaba ukuthi babehlukuluza abantu besentwana. So ngakho-ke we expect ukuthi omama they will take a stand, bekele ukuwithdraw laba ama-cases wona lawo. They will take a stand, kungaba lama-prosecutions that are successful. Then you will see izinto lezi zizabe ziya zisehla ngokuya kwesikhathi. We have to talk about this. We have to confront it. It's a discourse. Ofuze ukuthi ilizwe liyikhangele lidile layo. Kuzabe kwelanga sesikhuluma sokwedlule.
Iyona imithetho yokujezisa izephu lamthetho abantu abahlukuluza abesifazana ungathi yanele yini, bayazithola yini izigwebo ezifanele abephula umthetho?
Well, I think umthetho lwana mina ngendlela engibona ngawo ufanele. Inkarakatha ukuthi umuntu angephula umthetho kumele ajeziswe. And ama-courts ethu kumele asebenze ama-cases lawo as quick as possible. like the, what they thought they are dealing with, corruption. There was the corruption very evil. But, well, that's not the point. I'm a court, very serious about this gender-based violence, because at the end of the day, these are things that are going to be affecting our relations as injury. So if they are going to be prioritized, to create I'm a commercial court, against it. Create a court that are going to be dealing with gender-based violence, then I think we will be on the right track. At the end of the day, the penalty, I think, is enough.
Udaba lokwendiswa kwabantwana lokhe lusiya phambili eZimbabwe lanxa nje abantu abaningi belusola ngisho laye uhulumende esithi uthatha amanyathelo. Ungathini ngalolo daba?
Leyo yingozi, leyo yingozi sibili, ngoba leyo nto leyo kumele ukuthi ngesikhathi sanamhlanje, 40 years after independence, or 40 something years after independence, futhi ukuthi ngabe into esingasakhulumi ngelangayo, isivisele emuva, it's primitive. Abantwana laba, we have to protect them, we have to encourage them, so that at the end of the day they are not being abused, because they become ivehicle yokuganga. Angithi into leyo kumele civil uhulumende athathe inyathelo eliqinileyo kiyo, ayilwise ngayo yonke indlela, ngoba ngikhathesa ukuthi sibe sikhuluma la ngakho, hayi into esivisele emuva, lusihlazo nje inyala.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. I-Chronicle ivika ukubana induna yohlobo lwesithwa esanda kukhethwa eCholocho, uChief Goledema, uthi lanxa kulabantu abathi kabafuni ukuba phansi kwakhe, uzaqhubeka ejumayela ivangeli lokuthula lokubambana. INewsday yona ithi uhulumende usebenzise imali edlula isigidi esilengxenye yamadola aseMelika, i-$1.6 million, uhambo lwequla leziphathamandla zakhe eziphatheke emhlanganweni we-Convention on Climate Change kwale-Egypt kunsuku ezedluleyo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani basakazi Studio 7 lonke sanibonani, ithilinjani? Hayi, thina siyaphila, sibonge indaba elizilethela zona ezinhle kangaka. Ngithi mina benginesicelo njengomlimi ukubana uma kukhona abangangixhasa ukubana le nto ngiyenza iphumelele, cela lingisizeni basakazi beStudio 7 ukuthi maybe ngingaxhumana nabanye abalimi abangazisiza. Ngiyalima ngikhona phana ngisekhaya zekhezi, into eshota ngayo ngamanzi basakazi, ubana ma ukuthi ngathola isizo ngiqhubekele phambili lento yami, ngikhona ukuthi lami ngisize umphakathi. Uyabungenakho hambe nami ngithengisa. Ngiyacela basakazi, ngiyacela mbonge kakhulu, libe nosuku oluhle, ngilifisele into enhle, libe nempelasonto enhle. Ngiyabonga.
Sanibonani bantu bakithi, kanjani ngezindawo. Hayi, siyacela zakhamizi umhlaba wonke, asike sizameni ukuhlanganisa amakhanda, ngoba lapha siyazibonela ukuthi i-government yeZimbabwe yesitshontshela inkomo zethu. Umnankagwa nabantu bakhe yibo abatshontshayo, akula muntu ongaboniyo ukuthi kanti ubusela benkomo lobu wayi kungakhontroleki. Abantu sebehlabe bawulawula, akula sizo, akula tshintsho, kodwa inkomo zabantu zilokhu zihamba kuzalamalanga. Kwafakwa umthetho ukuthi amakete akasamenyezelwa, inkomo zezihamba zithengwa egangeni emahlahleni. Ngumnankagwa owapromota lobo busela lobo, njengalokhu inkomo zabantu ziphele. Lalokhu inkomo lezi kuthiwa izitreyi lezi ukuthi ziyathengiswa, akuvalwe lokhuya. Ukuyala abantu kumele bekuvale lokhuya, umhlaba wonke akuvale ukuthengisa kwezitreyi. Kanti imali leyo iyakuphi? Imali ezitreyi usho ukuthi inkomo yomuntu uma iqeda athengiswa, bona besithathela imali beyidle. Izakhamizi ma zifuna ukuprotekta imfuyo yazo, azivale ukuthengisa kwezitreyi lo. Nangabo labantu bakhe laba abakhe bezama ukuthi if befuna imali besebenze njengabantu abasebenzela, abantu bakhathele ngokusela benkomo. Sela benkomo abukhontroleki bantu bakithi. Akula maphoyisa elizweni, akula president elizweni, konke kuyafanana nje into eyi-1.
Salbonani, Salbonani Studio 7. Injani bantu Studio 7. Hayi mina ngiyaphila bantu Studio 7. Ngikhuluma no Prince. Mina ngithanda ukuthi khona kulaba abathi khona banqumilizwe. Hayi madoda, hayi ihlomhlasele madoda, ihlomhlasele madoda. Asabuyele emva bafowethu. Ayikho iphathe engisapotayo kodwa ngikulaba abathi banquma ilizwe. Hayi ihlomhlasele bafowethu, ekudala sirewotshwa, kudala sirotshwa. Ngento eziqondane nathi thina singabantu basesindebeleni. Hayi ihlomhlasele bantu basesindebeleni. Ongafuna uzuyela, thina sesibheke phambili. Kudala sirotshwa bafowethu. So bafowethu hayi. Hayi. Emarathi. Angijoyinanga part kodwa ke emarathi pambili ngeemarathi. Pambili ngomqondisi moyo engamazi ngakuyithothe matophe kids sites.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. IReuters ibika ukubana izulu lesikhukhula libulale abantu abalichumilane 14 kwele Cameroon. Abantu laba babikwa bebebuthene emfeni enkundleni yebhola. I-AFP yona ithi amasotsha ambalwa azame ukugenqula uhulumende wakwele Sao Tome kodwa ehluleka. Ithi kufe abantu abane kulesi sehlakalo. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane nomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar. Balandeli benguqu ezemidlalo lamhlanje iqembu leMorocco okungelinye lamazwe aseAfrika asemidlalweni yeFIFA World Cup lenze isimanga izolo lanqoba eleBelgium ngethuka 0. Amanye amaqembu aseAfrika adlalayo namuhla abalisa eleCameroon lona elizanqikilana leleSerbia kuthi eleGhana lona lizabhuqana leleSouth Korea. Kweminye imidlalo ekhona namuhla, iBrazil izadlala leSwitzerland, iPortugal yona izanqikilana leUruguay. Sokube lezimanga eziningi kule midlalo ezifana lokunqotshwa kweArgentina iSaudi Arabia lokunqotshwa kweGermany iJapan. Sixoxele intatheli izindaba yezemidlalo uJafet Ngwele Dube.
Awunkomo, izimanga lezo okukhuluma ngazo yizo ezenza ukuthi inguqu kube ngumdlalo nje omnandi. Ezenza kakhulu ukuthi iWorld Cup kube into esithokozisayo esiyabe sifunga ilandela ngoba nxa uyilandela lapha ukwazi ukuthi hayi kuyahamba njani kuzathini kuyasuka kuye ngapi asiyonto leyani uyaziyo ukuthi hayi i-Real Madrid iyawina i-Manchester City iyawina yinto nje siyabe sihleli sikhangelele ukuthi hayi kanti lapha kuzohamba njani kuzohamba njani and akula muntu ongatsho ukuthi empumela game le yaphuma injani njengoba usitsho izimanga nje sizibonayo and khona khona kuyasithokozisa ngoba soze sihambe siyebukela sikwazi ukuthi impumela iminjani sihamba kuyabukela ukuthi sikholise sibone inguqu njalo kuphume ngenye impumela esingazange sayicabanga I think okwamanje uhamba kuhle abantu bayikholisa nje imidlalo leyi lawona lawo ama-results engayisiwo nje abantu ababewakhangelele kodwa ephuma njalo hhayi yiwo abawafunayo abaningi bawathokozelele ngoba uhamba nje usukwazi ukuthi hhayi leliyani iqembu liyawina hhayi akuchaza ayisikho okumnandi ayisikho esingathi siyakuthokozelela
amazwe ase-Afrika namuhla kudlala iCameroon leGhana ubona ziqhuba njani lezi zombili kanti wona wonke nje amazwe ase-Afrika ubona likhona yini eliza kwenelisa ukudlulela phambili
ngiwathembile ama-team lawa ngibona angasenzela ngcono nje ngendlela ayodlala ngayo njalo la ma-team lawa adlala lawo angiboni ukuthi ngama-team angawehlula kakhulu Cameroon hayi ngiboni Serbia laphana ingayishaya le Ghana hayi South Korea ngiboni ingayishaya sabona umdlalo weGhana le Portugal laphana iGhana yatshengisa nje layo ukuthi hayi ngakhona ukuthi lithele emambuleni lo bengasangazange yawina kodwa yayisisondela iPortugal siyayazi i-team enkulu and kodwa iGhana yona hayi yayitcha yadlala yangani injani izayibamba kuyathokozisa nje ukuthi amazwe ethu e-Afrika adlala ngendlela enjengayona le ukuthi ibambe isondele idliwe 3-2 ngamazwe anjengawe Portugal kodwa ukuthini yahamba phambili hheyi kuzoba nzima lapho ngoba hayi asidlalanga kuhle amagame okuqala so amagame lawo esibili hey ya sizawabona ukuthi kuyaphumela njani sesiya awesithathu ikhe sizaba lolwazi khona ukuthi kuminjani kodwa hayi ngathi kuyasenzimela nje njengamazwe e-Afrika loba nje iMorocco ishaye iBelgium angeke ngithi kuyathembisa kusiya phambili ukuthi iqhubeke first stage angazi mhlawumbe iMorocco ingazama kodwa hayi iTunisia layo ichayiwe so esh ya kuyasizimela thina kwele Africa asihlale silethemba nje njengoba sike satsho ukuthi izimanga ziyenzeka umdlalo wenguqu asithembele ukuthi kuzaba lesimanga
ngempela izimanga ziyenzeka uJafet Nqwele Dube intatheli zindaba yezemidlalo sikhangele izibaya ukuthi zimi kanjani kugroup A iNetherlands yohlezi phezulu ilandelwa yiEcuador Senegal ihlezi kunumber 3 laphana ile 3 points Group B iEngland yakhokhela nge-4 points ilandelwa yi-Iran kuthi iMelika ikuzinga lesithathu Wales number 4 number 0 kugroup C khona kumi kanjani Poland yakhokhela ilandelwa yi-Argentina kuzothi i-Saudi Arabia then Mexico. Group D, France yakhokhela ilandelwa yi-Australia. Group E, Spain yakhokhela ilandelwa yi-Japan. I-Germany ihlezi ku-number 4 okungangokuthi inga-eliminatwa iloba nini. Group F, Croatia yakhokhela ilandelwa yi-Morocco. Group G kukhokela iBrazil ilandelwa yiSwitzerland kuthi kuGroup H iPortugal ekhokhelayo ilandelwa yiSouth Korea. Siziphetheke ngebezihamba phambili. Ibandla leMDC lithi lizaqhuba iCongress yokudinga inkokheli yalo entsha mhla ka 18 Mpalakazi kodwa akekho ozancintisana lomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora. Kwanele mthwakazi asibeni sonke kweza kusihlwa olivalelisayo ngontungamili nkumo.